kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhlaka 21 Bimbitho 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli
sikwazi asinquse lati sibe khona. Ngakhonja anquse abantu bakhe abafunayo abalutshwane. Baningase bekupublisha. Enyuzini uzizo kuthiwa bese ubelanda abantu bakobulawa kalandanga thini kuyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale Harare yakhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimele lamhlanje kobulawayo kodwa waxotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwabotshwa enye njalo intatheli zindaba uzenzele Ndebele. Inani labantu lahlekelwe ngumphefumulo engozini yezulu lesiphepho ehlasele isigaba seManicaland selifike kukhulu lamachumi phose amane i-139 ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Silengxoxo lesihlobo somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho ucyclone Idai umfundisi Nicholas Mure weSabatha obhubhe ndawonye lomkakhe labantwababo abahlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimele lamhla kobulawayo kodwa waxotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano kwabotshwa umqondisi wenhlanganiso eCenter for Innovation and Technology uzenzele Ndebele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Uzulu wakobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo umhlangano owenziwe ngumongameli Mnangagwa labenhlanganiso ezizimeleyo lapho okuxotshwe intatheli zindaba. Iningi lisola kakhulu ukubuya kwakhe ngudlu ngoba kunje iningi labantu alazi ukuthi ukhona. Unkosikazi Alice Ncube isakhamuzi sakobulawayo uveze ukukhathazeka ngokuthi kungani ehlangene labenhlanganiso ezimela abantu ethi ungani ufuna ukuzethusela.
Uhulumende akumelanga angenele ekusebenzeni kwama-CSOs ngoba vele isisekelo sombuso siyabavumela ukuthi babe khona basebenze labantu. Khathesi sekungani uhulumende ufuna ukubethusela endleleni yabo abasebenza layo labantu. Njalo amanye amazwe akhangele wonke la amanyathelo ayenziwa nguhulumende ngeke adlelane lathi njengelizwe nxa uhulumende lo esethusela thina abantu.
Umnumzana Joseph Mafu esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi nxa umuntu engubaba womuzi kumele enze izinto ezisegcekeni ukuze abantu bakhe bamhloniphe.
Ngabuye sikwazi asinquse lati sibe khona. Ngakhonja anquse abantu bakhe abafunayo abalutshwane baningase bekupublisha enyuzini uzizo kuthiwa bese ubelanda abantu bakobulawa kalandanga thini kuyafana lokuthi ngabe uzihlalele khona ngale Harare yakhe. Nxa ukuthi uzo-adressa i-issue yekuground kabize thina abantu abalahlekelwa yizihlobo abantu abafelwayo azosi-adressa not ukuthi ngokulahlekelwa ngabantu bekuground. Nxa ukuthi ukhuluma ngekuground kabize thina izakhamizi asi-adresse simtshele ukuthi sizwa ubuhlungu obunjani nokuthi sidinga usizo olunjani not in secret. Nxa ngubaba kumelanga wenze izinto in secret.
Umnumzana Bekezela Nxumalo ongomunye wabahlali bakobulawayo uthi umongameli usebenzisa imali kaZulu ukuze aphaphe kundizamchina ngakho kumele uZulu abekwazi nxa ebuya.
Upresident bani osicatshelayo thina besifuna ukumbuza ukuthi ngathi igugura undena wayenza njani and nxa efuna simxolele ngabuye esilande straight hayi ukuthi abuye efike invite abangani bakhe thina bese sitshele space ebese expect ukuthi abese sithi ubuthiwa waxolelwa uyabe exolelwe mbane engalandanga abantu and thina lalapha sesisizwa sezesizwa kungamafungafunga ukuthi ukhona.
osakhulayo wakobulawayo uPhesi Sibanda uthi umongameli kumele abhode idolobho lonke ikakhulu izibhedlela ebona ukuthi abantu balenhlupho bani.
Sina silesimanga kakhulu ngokuthi upresident ukhona lapha ngemva kokuthi besingakutshelwanga singakwazi. Okusimangalisa kakhulu ngesikubonayo ukuthi khathesi empilo akulazinto ezikwanileyo, abantu bathwele nzima ukuthi bakwanise ukuthi basurvive labesibhedlela. Amanzi into eziqakathekileyo azikho, ukudla konke lokhu akukho. Kodwa kuba khona kwakhe lapha besifisa ukuthi ngadlayo uyabuya abone ukuthi abantu bakobulawayo bahlukuleze okungananani, bacange bahlangana naziphi izinhlupho ukuthi konke lathi sikwanise ukuthi simtshele babekwazi ukuthi kunokusikhathazayo.
Kusenjalo umongameli Mnangagwa uxotshe intatheli zindaba emhlanganweni wakhe labenhlanganiso ezizimeleyo. Kuthi umqondisi we-Center for Innovation and Technology i-SITE oyintatheli zindaba uZenzele Ndebele ubotshiwe phandle we-State House lapho okukade kusenzelwa lomhlangano, amapholisa esithi amfumene elamagabha entuthu ehitshayo asasebenzayo emoteni yakhe. Ngesikhathi sisiya emoyeni ubesesusiwe enkambeni yamapholisa e-Hillside kobulawayo, esesiwe uhlangothi olwe-law and order kodwa ungakacaci icala aletheswayo. Umhlangano kamongameli labenhlanganiso ezimela abantu lamuhla kobulawayo awuphathanga kuhle uZulu waleli dolobho ngoba bethi nxa umongameli ebuyile endaweni yabo kumele kube sobala wazakale ngumuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ubeze ngenjongobani. Iningi liveze ukudana ngezinqumo ezenziwa nguhulumende ngoba kungani abananzwa njengabantu, beveza njalo ukuhlukumezeka ngodaba lwegugurawundi okusuke kwakhomba ukuthi amanxeba awakapholi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje uhulumende uthi indizamtshina ezine sezithwalele uncedo lokudla lemithi abanye beSkyline eChimanimani kulandela izulu lesiphepho esigabeni seManicaland elibulele abantu abalikhulu lamachumi phose amane i-139 njalo ladiliza amabholoho imigwaqo lezindlu. Ugatsha olubona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende luthi enye yalezi ndizamtshina yenkampani yeMars ihambise impahla esibhedlela seNgangu leseMtambara Mission Hospital. Abagulayo bathwalelwe eChipinge District Hospital leChimanimani Rural Hospital lapho abelatshwa khona, njalo kulemota zokuthwala abagulayo ezama-ambulances ezine eziphathisa kulumsebenzi. Uhulumende uthi okuhluphayo ukuthi akulamanzi edolobheni leChimanimani kanye leChipinge ngenxa yalo monakalo. Uncedo lwempahla ezivela eTanzania lubikwa lufikile lamuhla eManyame eBase, njalo isigodlo seChina eZimbabwe laso sinikeze impahla. Omunye wabaqoqa uncedo kobulawayo umnumzana David Coltart uthi imota enkulu ethwele impahla ezijiyeneyo isisukile kuleli dolobho ilubhekise eChimanimani. Umongameli Emerson Mnangagwa ubeseChimanimani izolo lapho athembise abantu ukuthi bazathola ukudla lemithi eyokubasiza. Izimota kanye lendizamtshina bezingafinyeleli kwezinye indawo ngoba amabholoho edabukile kumbe egcwele amanzi kulandela lelizulu, kodwa uhlupho lolu lubikwa solungcono kwezinye indawo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo councillor weZivarasekwa umnumzana Thamsa Nqahadebe.
Ye, thina saba le meeting eyabizwa ngumeya uHebert Gomba. Sahlala phansi njengamachairperson amakomiti onke esilawo kucouncil. Sabonisana ukuthi ezindaweni lapho esikuzo njengama-leaders lathi sifake isandla esikuthi sidinge uncedo kuma-stakeholders ethu, ama-business people, ama-churches, lawo wonke muntu ongakwanisa ukuthi afake isandla ngendlela angayikwanisa ukwenzela ukuthi sithole zingaba impahla, imali lana ukuthengwayo ukuthi sincede labo bantu la kathes ulabantu siyafaka kuma group ethu esilawo ama WhatsApp abanye kuma meetings yakhuluma nalaluphupho esahlangana ngalo njengeZimbabwe eChimanimani kuyenzela ukuthi abantu babuye basilande lawo abaloncedo noma ukuthi siba direct sibancede abafuna ukubuya njenge-line yeparty siyaba director sile party office ebamba konoko abafuna ukubuya njenge-individual siyaba letter lathi sibahambise ngaleyo ndlela abathanda ukuthi bangene layo ukuthi bafake labo uncedo lawo.
Sikhuluma nje kuyini okubambekayo eselikutholile kumbe eselikuhambisile khona ngale.
Right, okuhambileyo sokukuningi through our mayor, okunye okubuye through abantu abakuphathi njengendlela engiyitshoyo kuma-group yethu, sokukhona, mina ngikhuluma kanje, ngikukhansela okuwedzivareseko. There is ubaba izolo sibili, owabuyayo, waqala wafaka ku-group yethu esilayo, silothiwa ngumatibiri. Oku office yetu eMorgan Tsvangirai House kulabo akhanjiswa khona ukuthi ahambise lolu ncedo alalo olwempahla oyayefuna ukuthi afake la uncedo silama mayors from just like Mutare la Masingo lekwezinye indawo through our councillors noma through any one of the party executive our hierarchy.
Alo ke ngokansela wedzivarasekwa umnumzana Thamsanqa Hadebe ubexoxa icingweni leStudio 7 eseHarare. Lokho sikudaba lunye omunye wabafele engozini yezulu lesiphepho leli ngumfundisi weSabatha umnumzana Nicholas Mure yena obhubhe ndawonye lomkakhe odabuka eTsholotsho kanye labantu babo abahlanu. Umnumzana Mure ubedabuka esanyathi kodwa ubehlala eChimanimani lapho afikiswe khona ngumsebenzi wobufundisi ehlala lomndeni wakhe. Ngokuswelakala kwenhlanhla babhubhe umuzi wonke. Isidumbu sikaMure esomkakhe lezabantwana ababili zitholakele kodwa kusilela esomntwana oyedwa. Imuli zabo ziphakathi kokudinga. Siqoxe lesihlobo somndeni lo unkosikazi Solinda Atalia Ngwenya wasichasela okuningi ngosizi olubehleleyo.
Thina umalume ngumuntu obesebenzela eChimanimani, umuntu obesenza umsebenzi ngokuchumayela. So ube ngumuntu ekhona ngale lemuli yakhe ngalowo msebenzi ke kungekho ukuthi ukuthi uyakhila. So kutsho ukuthi ngephutha ke leli zwi leliye lana ileli suke la labangenela labathatha konke lemuli. Okubuhlungu nje ukuthi ma befika ngalo bhuti bathole ukuthi abantu abatholakali kodwa yena umalume uNikho Mare Mdinga bazobetshelwa ukuthi sebengcwatshiwe kanye lonkosikazi wakhe bengatholi abantwana. Then abantwana yibathi sebebatholile abangu-2 selusizile kakhulu ngendaba eyenzakileyo ngoba silahlekelwe ngabantu abangu-5 ngesikhathi esiyi-1.
Abantwana othi batholakele batholakale sebejonile labo sebeyizidumbu.
Ye, bayizidumbu labo.
Uyacho kubana abanye benu bathole umalume lo nkosikazi wakhe isebengcwatshiwe abantwana ke bona?
Hayi, abantwana bethi bebangakangcwatshwa. Indawo lapha abatholakale khona kulezi ndawo ezishiyeneyo nje abebehamba becheck-a khona bathi kugcwele izidumbu eziningi khona ngale kutho ukuthi bezilindele ndlela zokuthi zingcwatshwe. So ma behamba belokhu bedinga yikho lapho abagcine sebethola-ke abantwana adi bengakwazi ukuthi belabo maybe ngadi kuphuziwe adi kuzathola futhi labantwana sebengcwatshiwe kodwa-ke hhayi babathole ngelakhi besasakhona abantwana bengakangcwatshwa kuleyo ndawo.
Umalume ubedabuka ngaphi ngokuzalwa njalo khonale eManikaland ubekhokhela iphi inkonzo?
Ubeng kungena ibandla le Sabatha iSDA iReformed Church labana abama Sabatha angadli inyama iyo ibandla lakhe lingenayo yena ekhaya kusesanyathi unkosikazi wakhe ngowetholotho edlamini uphuma eKhangqana
igama likamalume njengomuntu obe ongumuntu ongumkhokheli ungathanda ukusazisa lona
Nicholas Mure
Alo ke ngunkosikazi Solinda Athalia Ngwenya ongomunye wababhujelwe isihlobo esihlaselwe lizulu lesiphepho eManicaland ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Lokhu sikudaba lunye izizalane zeZimbabwe ziyaqhubeka zihambisa uncedo ebantwini abehlelwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Bekhuthaza wonke umuntu olakho ukwelula izandla ukuthi aqhubeke esipha ngoba kungumlando womuntu wonke. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umonakalo obangelwe izulu lesikhukhula sika cyclone Idai esihlasele indawo zeManicaland eZimbabwe sesibe isibonelo sothando langozwelo olabantu beZimbabwe ngemva kokuba abaningi befuqe ukubuthanisa uncedo lwempahla ukudla le mali wabehlelwe yile ingozi. Indawo zonke ezibuthaniswa uncedo ezedekelele iStudio 7 ziveze ukuthi akulalutho olwedlula uthando njalo uma abantu bezimisele balakho ukunqoba ezikhathini ezinje. Endaweni ebibuthaniswa uncedo lo lwenkonzweni yePresbyterian Church emzini weHighlands eHarare namhlanje emini bekusetshenzwa abadala labatsha befaka impahla ezimoteni ezifana namarori namakhombi ukuthi ziyephiwa labo abasetsha imanimani. Ezinye indawo ezifana le Rotary Center lasezitolo zeConnect bekuyisiphithiphithi uzulu encedisa ngazo zonke indlela. Unkosazana Mavis Dlomo isakhamuzi seHarare omunye ophathise emsebenzini wokubuthanisa lokulayitsha ezimoteni uthi udubo osolukhona yikusilela kwezimota zokuthwala ukuze uncedo lolu luyefika eManicaland ngoba sokunengi okumele kuthwalwe.
Sesithumezele izigqoko ezabantwana konke labadala ukwenza ukuthi bayencedwa khona ngale benelise labo ukuthi bagqoke njengoba besele benqunu bengalalutho. Sesibuthelele futhi njalo ukudla amathindi lamasepa kodwa kukhanye ngani uhlupho olukhona ngolwe-transport ukuze luyefika khona ngale ningi okuseleyo futhi kuswelakala ukuthi kuthwalwe yikho besesivumele ukuthi ngcono sikuhambise in batches.
Abaningi bathi isenzo somusa lesi siphumelele kakhulu ngoba abantu nxa bengaxatshaniswanga ngabezombusazwe bayabambana. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Mlindelo Mancitshana.
Abantwana beZimbabwe sebetshengisile ukuthi babambene njalo bakhala ndawonye bangakhathalekile umhlobo kumbe ukuthi uvela ngaphi ungwayithi. Inkinga esivelile kathesi osokusobala yikuba inkokheli yiyo engekhoyo lapha elizweni. Inkokheli yiyo exeganisa abantu. Inkokheli yiyo enza abantu betshone bebambeni ngentamo. Lapho obengafunakali khona inkokheli yepolitiki, abantu bazenzela izinto zabo kuhle. Lokhu siya kutshayela ihlombe sibili. Njalo kuyatshengisa ukuthi thina njengabantu beZimbabwe sesingabantu asebekhulile, asebesukumile ukudlula lapho esasikhona kuqala.
UMancitshana usekelwe ngumnumzana Lazarus Maguta naye oyisakamuzi seHarare okade encedisa ukulayitsha impahla emarolini akade esiya eManicaland esuka enkonzeni yePresbyterian namhlanje.
Engunanzelelileyo ukuthi kungela politics izinto ziyahamba sibili. Abantu abasihluphayo bona labo ama-politicians udubo lolu lwathi lusiba khona. Ngabona amanye amaZimbabweans abanye abavele bethule abanye abangelandaba lezinto ezenzakalayo.
Umnumzana Blessings Thole esinye njalo isakamuzi seHarare uthi uhulumende kumele aphange alungisise indaba zokuguquka komkhadi ukuze kwenqatshelwe izihlakalo ezinjengalezi.
Uzulu weZimbabwe utshengisa ukuthi ubambene, utshengisa ukuthi uphathekile sibili ngemva komonakalo owenzakala eChimanimani. Lokhu kusitshengisa ukuthi abantu beZimbabwe ngabantu abalosizi, ngabantu ababambeneyo, abalobuntu. Ngoba lokhu kusitshengisa ukuthi esintwini sethu wonke umuntu umakhelwane yisihlobo sakho. Ngakho ke abantu abaningi baquqene endaweni ezijeneyo sibili baletha impahla ngesiphangiphangi. Kodwa nje isicelo sethu mbi isifiso sethu bekuyikuthi ngabe kuthiwa la uhulumeni wagijima ngesiphangiphangi ngabe kuthiwa wasiza sibili abantu abaningi abanye bengalahlekelwanga impilo.
Kusenjalo imbiko evela kuhulumende ithi sebelikhulu lamachumi amane lambili abantu asebebulewe yile ingozi ka-cyclone Idai. Abantu abangaba ngamakhulu amathathu babikwa lokhu bengazakali ukuthi bangaphi, njalo uhulumende uqhubeka icela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise kulolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Uhlelo lwe-Live Talk oluphathelane lendaba zabesifazane olo-Women's Roundtable lamhlanje siqhubekela phambili ngemizamo enziwayo elizweni yokunceda abawelwe yingozi yezulu lesikhukhula cyclone Idai esigabeni seManicaland. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Amanyathelo athethwe inkokheli yezombusazwe ekuphathiseni lokududuza abathintwe ingozi yezulu lesiphepho icyclone Idai sokudale inkulumo. Abanye ngabathi uMongameli Mnangagwa wasukelani waya phetheya ngesikhathi kuzavuka kusina leli zulu. Kanti ke abanye ngabathi ukuya eManicaland okwenziwa ngumkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kwakuyikufuna ukuzibonakalisa nje kuphela. Abanye njalo ngabasola uhulumende ngokungaqambi amalanga okuzila elizweni kwehliswe amafulegi njengalokhu okuhlala kusenzakala nxa ilizwe liwele yingozi elingana lale ekhona kumbe ukufelwa ngabantu abaningi kangaka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazo yomnumzana Angliston Sibanda endawonye lelunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule oyibandla le-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala ngibonge nje ukuthi nginanzelela ukuthi uhulumende uqale masinya uphangile ukuthi akhangile udubo olwehlele abantu beChimanimani ikakhulu laba abayehlelwe yingozi zamanzi. Imizamo eyenziweyo ngiyayibonga kakhulu, laba abasiphathisileyo ngiyababongela njalo kakhulu. Ngithanda ukuthi sithi njengesizwe sikhala sonke labo laba abalahlekelweyo, izimbulo ezilahlekelweyo. Bese sithi-ke ezombangazo ziselakali-ke ekande lapha, nginyananzelela ukuthi umongameli ngiyambone umongameli ngaba lezi zihlakalo ezithize ezikhona, njengokuthi umengameli athi kumele akhijini ayefika khona ngaye la ahlanganise lo hulumende wakhe encedise abayihlelwe yingozi labo. Kodwa engikunanzelelayo ukuthi kade sembona ezombangazo ziyangenangena, abantu bethi ye umongameli uyangaphi kokunjaninjaniizinto eziningi besolasola, kube kanti bakithi amanzi shuwa adalwa uNkulunkulu. Kodwa-ke engikunanzelelayo njalo futhi ukuthi abantu bayasola nje yonke into besisole besola, kanti ingani kubo amazweni yangithi mina amazweni anjabo America abantu kuya kube labo hurricane labo bani bani kufe inano labantu elikhulu kakhulu emazweni-ke ayenelisayo. Isehlakalo esinjengalesi ngase sithe sayehla kathi isiyabe singaphendlu kwamandla kukahulumende.
Mnumzana Sibanda, uyavumelana yini lo baba uGawule la?
Okokuqala ngithanda ukuqhalela izimbulo ezilahlekelweyo, njalo kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa kwabantu abalahlekelwe izihlobo nabalahlekelwe izifuyo, inkomo, izindlu kakusonto emnandi. Ngithi mina sithizekani sikwenza kwenkosi, kakulanto esingayenza. Bese ngithi kumnumzana uGawule, ngiyamuzwa ukuthi uyakhuluma ukuthi yena kuyenzakala. Yeko kuyenzakala, kodwa mina njengomuntu oqeqeshe kwezi lezi zinto disaster management, sisala sikhuluma ukuthi i-disaster preparedness yethu njengelizwe ile problem. Umkomo okhokhela i-CV protection unit uyikuthiye kufika i-cyclone ube ngena budget, i-CPU ibingena cent eyokuthi incedise abantu. Iziki yonke kuthiwa i-cyclone yeza, i-cyclone yeza, akuzange kubonakale kulolutho olwenziwa nguhulumende ukuthi abantu bahambe baye evacuate-wa. E-America kungathiwa i-hurricane yeza, wonke umuntu kuyagijinywa i-disaster preparedness yabo.
Mnumzana Gawule, uyavuma yini ukuthi kukhanya kuhambanga kahle lokho kuthiwa ngesilungu iresponse?
Ngicela ukuthi ngithi asikhangeleni ke ngale indlela ukuthi uhulumende ekungeneleni kwakhe ese nemba ukuthi zokubele umonakala, kodwa ke abantu phela iblames ngeke sise kuhulumende kumbe sise kakhulu nenkani ukuthi ngithi abantu ukugathalelana lwe-protection olumelele lwenze umsebenzi walo ngazikhathi zonke luhlale lulungiselele. Ngiyavuma konoko ezinye izinto abanye abantu bengehlile kumsebenzi aba-assignwe makungabi ne-blame kakhulu ekakuhulumende. Hulumende athini thina kube izigaba ukuthi i-province enje u-provincial administrator besebuthongweni le-team zakasebenza labo labobani awanqabehle, let's apportion i-blame kubona abo bantu abakhangele umsebenzi wonalowo, kungabi nguhulumende sonke isikhathi. Uhulumende kunje, uhulumende kunje. Kodwa khonokho okunjalo kuthanda ukuthi le mfundiso ebakhona enaleyo yeqakathekileyo kakhulu ukuthi abantu bona labo babe ngabantu abafundiswayo ngezikhathi zonke ukuthi xa kusehlize ehlakalo ezinjengalezi kuthiwa zisondele ebantwini, okunye abazenzele ngalindlela. Noba ngisitsho ngithi even kona America amazwe aphambili kakhulu athuthukileyo kakhulu labo America anothe kakhulu ale nto yonke, kodwa izehlakalo zenezi ezinjengazenezi ama-natural disasters la ayayenzakala. Enye into futhi kade inanzelela mina, nami nginje kade ngingathembile ukuthi engeke kungaba yinto enkulu kangaka engabe iqinise ithatha abantu ibulala abantu ngobuningi kangaka.
Nantu daba mfundisi Sibanda.
Babugawule, ngicela ungivumele ukuthi mina ngicela ukuthi uminister we-local government a-resign umsebenzi, ngoba abantu labo okhuluma ngabo OPA labo lo-police administrator abalalile abahambe balale ebuthongweni, ima-department sisayelihlombe abezomkhathi bayenze kuhle kakhulu, basigcina si-up to date cyclone nazo. Kodwa i-local government ayenzanga lutho ukuthi i-ed mina uminister we-local government lawo-province administrator bakhe labo-DA kumele ba-resign umsebenzi ukuze basitshengisele ukuthi they regret ukuthi basalile bekela abantu bonakalelo abantu bafo. Okwesibili, ngicela ukuthi into kule babugawule, i-disaster iyenzakala emazweni, kodwa ilizwe nelizwe ukuvele avethe i-disaster kumele istrengthen into ethiwa i-community capacity, ngoba i-disaster ingehlela endaweni where i-community is already vulnerable yenza khonokho esikubonileyo. Same disaster ungayithatha ihambise e-America kathi ngakho zibe ne-impact ebenayo lapho. Kanti kuthini ukuthi njengohulumende sike si-investe ku-rural amenities, kuye kube ne-housing plan, standard housing plans and settlements are organized emakhaya.
Hello, okay, ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazo obexoxa endawonye lelunga ledale le-Central Committee yebandla lezanu PF, umnumzana Believe Gawule.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Awuthele kancane wemzulu ehekebe papalaza, awuthele kancane wemzulu ehekebe papalaza, awuthele kancane wemzulu ehekebe papalaza, awuthele kancane wemzulu ehekebe papalaza. Bemalu Hey, look at the jala.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje uhlangene labenhlanganiso ezizimeleyo, kodwa waxotsha intatheli zindaba kulowo mhlangano, kwaphindwa kwabotshwa enye njalo intatheli zindaba uZenzele Ndebele. sibe lengqoqo lesihlobo somunye wabafele engozini yezulu lesiphepho lescyclone Idai. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Okwamanje sendithiya ku Studio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.